So we see card descender ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesibili mhla ka 31 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-Triple C uNkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-Citizens Coalition for Change uNkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa uMnumzana Pius Jamba ungumsekeli weZANU PF. Umo Blessing yena olabantwana ababili njalo ongumholi wesigaba kuward 21 eChitungwisa North uselamalanga ayisikhombisa enyamalele kungaziwa ukuthi uyaphila na lokuthi ungaphi. Isikhulumeli samapolisa uMnumzana Ponyathi ukuvumile izolo ukuthi ngempela uMo Blessing wathunjwa nguJamba mhlaka 21 kulinyanga endaweni yokuzilibazisa eChibanguza Shopping Center eBeatrice duzane leHarare. Kodwa uNyathi uthe uJamba akasilo lunga lebandla lezombusazwe. Wengeze wathi ababili laba ngabantu abake baphila bonke bethandana. Ngakho uNyathi uthi uJamba uthumbe uMo Blessing ethukuthele esithi wamalelani yena wasebenzisa imali enengi kuye emnakekela besangamathe lolimi. Uqhubeke wathi amapolisa adinga loJamba. UMnumzana Nyathi ukulandule ukuthi umne wabo kaJamba uSimba Chisango obikwa laye elilunga leZANU PF olokwenza laloludaba. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seCitizens Coalition for Change uMnumzana Gift Ostalo Sisiziba uthi amapolisa azama ukuvikela iZANU PF ngoba lolukuludaba lwezombusazwe olusobala.
Asikhangeleli ukuthi amapolisa ebethatha ndawo-ke amapolitikiyeni ngendlela ababhale ngayo ngenxa yokubanakele impilo yomuntu. Ungabe kungcono ukuthi befake izinto ezicathengelwa hhayi khona ama-conclusion abawabhaliwe esibona ngani abangakuhle. Yikho sesithe kusasa siyabuyela emapoliseni ukuze sazane labo njalo lokuthi bekhulume ukuthi abantu beZANU PF basiwa bezayo ngenxa yokuthi abantu abayazakalana endaweni njengabantu beZANU engaphandle amapolisa enxa yokuthi lawo aphathe impasili yeZANU PF ikabangathi hhayi kasoho memba enhlanganiseni ngenxa yokubana thina siyamazi ngenxa yokuthi ngabantu esitshona labo siyabe sikwazi ukubana lo ngowezanu lo ngasowezanu. Sasikhayelelanga ukuthi amapolisa ebethatha-ke ama-side ngendlela-ke okuphunywa ngayo kwi-statement kaPonyane.
UKirina Maironi obikwa ngamapolisa ukuthi wayelo Mo Blessing Ali ngesikhathi ethunjwa nguPius Jamba. Iselike lakhuluma la yena uKirina Maironi lo yini? Lezwa ukuthi yena uthini njengomuntu wayekhona?
Thina abantu esikhulume labo ikakhulu ngabantu bemuli labanye abasebeduze emndaweni lapho athunjwa khona. Engabe ngingakwazi amabizo abo off the record kodwa engikwazi ukubana abantu esakhuluma labo njalo abancedisayo ukubana-ke difayele amaphepha amakhodi ngabantu ababonayo abantu abawaziyo ngabantu abahlala khona.
Simba Chisango amapholisa athi akalani lokwenza lalolu daba yebo ngumuntu waziwayo ukuthi ngoweza no PF kodwa uphayasi Jamba lo amapholisa alandula athi hayi akunjalo galani le lezombusazwe kayisilo lunga lezano PF
ilunga elisaphutha ezano PF umuntu oyazakalayo ngemsebenzi yakhe elishana lama-activisti emela i-ZANU PF wenza ulekhadi lezanu nomakala esikwaziyo ukubana-ke lilunga lezanu PF ngenxa yokubana ngabantu-ke ababhenefitha kunhlelo zezanu beyenza into zezanu njalo uyazakala uphumzwa ukumobilayiza nokuorganayiza abantu bezanu so angazi ukubana-ke amapholisa athi kasezanu ngomhlobo bani bathi nge-term of membership or bathi in terms of association ngenxa yokubana into eziyazakalayo endaweni ezikhulunywa even ngabantu abahlala khona njalo kubana-ke bathi akakho involved kungabe ngibathiye kusayi-investigato akabe abilabo ukusuthiseka ngokubana u-involved noma akakho involved hayi khona ukuthi ama-investigation eqalisa ukuthi umuntu sephiwe ubana-ke akakho involved ecaleni eliyazakalayo ukubana-ke uyo waye-involved
Isikhuluma izolo ubuteliza hamba enkantolo ukuyacela ukuthi bamba amapholisa ngamandla ukuthi amdinge uMore Blessing lingaba lihambile yini emthethweni la
Yes, sesihambile emthethweni ndaba sikhangelele ukubana kusasa siqedise amaphepha ubana ifayilwe high court ukubana-ke sikhompele amapholisa ukubana-ke ekwanise ukumdinga bephiwe imandeti yidale le-high court
Okokugcina kukhona ongathanda ukukutsho mhlawumbe ebantwini abangaba lolwazi ukuthi kuyini okwenzakala kuMore Blessing lokuthi mhlawumbe ngabe ngaphi?
Ya, esikukhangileyo kubana-ke abantu bonke ongaba lolwazi kubana-ke uMore Blessing ungaphi sincedisa namapholisa njalo kuyinto ebuhlungu ukubana-ke umuntu kuthiwa uyaswelakala ngendaba zombangazo kuleli lizwe kufanele ukubana umuntu wenza uzanu MTC zap o mabambukusile kufanele ukubana abantu bebe lamalungelo ikakhulu ilungelo lokuthi impilo yomuntu igcinakale esakhangelelanga ukubana-ke kube lokusukuma kwedlame lodlakela nemisindo mayelana le ndaba-ke zombusazo sikhangelele ukubana kube lokwehlukana ukombona ukubana hhayi thina sithi lizalungise so abanye besitalungise so ukuze sonke njengamazimbabwe nilizele phambili akufanelanga ukuthi abantu behlupane nokutshana nokubulalana ngendaba-ke zombangazo
Umnumzana Gift Ostalosi Siziva ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Christopher Motswangwa yena utshele iStudio 7 izolo ukuthi ibandla lakhe alilani lokuthunjwa kukaMore Blessing Ali. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini be-internet elezimlife.com umduduzi Mathuthu ulokhe ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini yakhe kobulawayo ngolwesihlanu besithi bangamapholisa njalo behamba ngemota engelama-number plates. Kodwa isimanga yikuthi igqweta lakhe umnumzana Ngobani Sithole uthe ngokuya emapholiseni wathola esithi akamdingi uMathuthu. Lokhu kuthiye uMathuthu engasahlalisekanga ngoba engasakwazi-ke ukuthi abantu laba ngobani njalo bahloseni. Ngomnyaka ka-2020 umzukulu kaMathuthu uTawanda Mochehiwa wathunjwa ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabacuphi bakahulumende ama-CIO watshaywa kakubi. UChris Gande weStudio 7 uxoxele igqweta likaMathuthu umnumzana Sithole.
Indaba kamnumzana Mathuthu iseseyimsindabaphenduli ngoba okusikhathazayo ukuthi sazi ukuthi labo amadoda lawa afika emzini wakhe emdinga ngolwesihlanu babe ngobani. Njalo sesibonile ukuthi amapholisa asejile wona ukuthi hhayi akazange afike emdinga. Ngakho-ke sesifake report ye impersonation kulabantu abafike bazenza amapolisa bethi ngumdudu okuzenza sathe inyathelo lemelo lokuthi okukhohlwayo kungaba lihloka isihlahla kasikhohlwa uyena liyani imbozi kulotawanta mcheyiwa owathathwa futhi ngabantu nje ngendlela ezingazwakaliyo bamshaya ngendlela efabekayo sazomdampa ebusuku abantu anamtha amapolisa lokuthi ukufeya kwayo icala lelo sokufike ngadansi kwakwazi ngakho-ke sesithethe inyathelo lokuthi hhayi njengoba wonke umuntu eprotesta ngomthetho ezimbabwe sizacela ukuthi amapolisa akhreye futhi loneli isenzakalo esesenzakele esokuthi kulabantu abafikileyo bengu-7 number bemdinga
manje abantu bakhona ngabantu abayazakalayo yini ukuthi bengabonakala lingabakwazi ukuthi yibo ababefikile
abazukulu bakamduduzi bathi bona kulomunye othe ungunyanete lo lipholisa le-law and order obulawayo niyamazi so ngabe njalo well u-expect ukuthi njengoba amapholisa esithi unyanete azange afike then sokuyavuke kuqalele khonapho ngoba I'm looking at this angle ukuthi so amapholisa ngathi kwenzakale isenzo esinjengale sana esikatawanda bahlale phansi bagoqe izandla kule allegation yokuthi hayi kulomunye wenu lapho ukuthi ufike senza into enje and then nalithi umuntu lowo asikwazi ukuthi beseza khonoku shorly ngabe yibo abagijima phambili besethatha ama-statement kuyelelena imoto ukuthi bazwisise ukuthi kade kuyini okwenzakalayo yikho-ke hhayi nasesithethe inyathelo lokuthi hayi bona sibalande njengoba nabengathathi inyathelo hayi thought ukuthi by Saturday Sunday
manje lithatha nyathelo bani ukuze uMathuthu ezwe ukuthi uvikelekile akula bantu abazabuya bamphuthume phakathi kobusuku
kusesemnyama ebusweni bendawo ngoba khathesi singakwaziyo ukuthi bonaba kuyibo abakuze bamvikele njengoba bengani yibo futhi abangazwakaliyo ukuthi kade bakubamba njani okuyinto kwangikhona naye is worried ukuthi surely who is supposed to guard the guard ngoba khathesi into angani yamethusa ukuthi hambi ilighting ingatshaya kabili kumuti yona leyo kungekho okudingwayo ukuthi kade kuyini okwenzakalayo ngoba utawanda sambona esechayiwe sesabika ethethwe kanyamalala nanamhla ama-investigations lawo kawacaca ukuthi kwenzakalayo khathesi sesithola futhi ukuthi sokungani kula yona leyo nto engani funa ukuhamba ngendlela yanaleyo and uMathuthu is worried sibhalele amapolisi incwadi ukuthi nxabe ukuthi bayamfuna make arrangements simhambise njani size ukuthi bayamfuna yini
umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha lomhleli wezimlife.com umduduzi Mathuthu uhulumende uthi uzaphathisa umndeni wenduna yeGaranyemba eGwanda uChief Nhlamba ngendleko zomngcwabo okhangelelwe ngempelasonto obikwa uzakhokhelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwenga. UChief Nhlamba ubhubhe seleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisikhombisa lanhlanu 75 ngemva kokugula okwesikhathi eside. Isikhulumeli somdeni wakuNhlamba sitshelele umsakazo ukuthi uhulumende ubengakawazisi umdeni wakhe ngakuqoqayo. Ukutshona kukaChief Nhlamba kulandela okwenduna yelupane uChief Mabikwa. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Ngimtshayela ihlombe kalokhu uhulumende njalo nje njengobana nayizolo lakho futhi sikubonile lapho kade ufihlwa khona induna uMabhikwa sibonile futhi ube nesandla esihle kakhulu njalo simkhuthaza ukuthi kokuphela ahlale esenza njalo.
Kuyini ongakutsho ngenduna lezi ezikhothemeyo? Singathi induna zilokhu zingabantu abalwela amalungelo ezigaba zawo njalo abasetshenziswa kubi nguhulumente. Njenga loko kuchiwa ngaba.
Ye, njenguma sise mfeni uyayazi uti mfana onge sintu. Uko nabanya bantaba bekuluma lapala lapana wanga sutisegiyo. Bantige futu mako nabanya batikona bonai. Izinduna besebenza kuhlela kulezi nabahatu. Bako nasinda bantate besola kakulu inzela agati sebenza ngayo indunu mapiwa. Kanti-ke futhi ukhona bakhulume kahle kakhulu ngayo kodwa lokhu vele nje kuvele kukwandile emfeni ngoba ungeke ulungele wonke umuntu ungeke uthandwe ngumuntu wonke ngoba uvele ungesimali yona ngokwayo njalo nje le nduna uNhlamba inyezwa sibili kodwa induna uNhlamba sibili hayi kukhanya ukuthi khona ubesebenza nabantu kuhle sibili ngoba angaze ngizwa nsaye ngizwe inkulumo embi ngaye izinduna zakithi zibaluleke kakhulu kodwa ke izinduna zakithi uhlupho esezinalo yilo lonolo lokuthi sezibanjwe ngamakhala ngohulumeni okhona ohulumeni okhona uthetha amandla wonke wezinduna wabeka kuye osokusenza ukuthi izinduna lezi zingakwazi ukusebenza ngendlela ezikhakelela ukuthi zisebenze ngayo kuvele kunjalo khona izinduna lazo zisebenza njengathi abantu ukuthi kulabanye abakuthandayo kunabanye njalo abangakuthandiyo nawe futhi uyakwazi ukwenza ezinye izinto ezinhle ngale kube kanti ke kwabanye abantu baya bethu yenza izinto ezimbi eZimbabwe silohlupho lonolo lokuthi izinduna azikho laphaya ukuthi zenze umsebenzi wawo ngokukhululeka nxa sithi ngikhangela akukho ukukhululeka kwenze kwazi umsebenzi kodwa zenza umsebenzi ngendlela efunwa nguhulumende okhona yiluhlupho esinalo kakhulu elizweni lethu
Umnumzana Greta Vohloza Spanda yingcwethi kwezamasiko. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. Izim Life ithi umongameli Emmerson Mnangagwa ubanjwe ngamandla ngumsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga ukuthi aphe obelisotsha uMajor General Godfrey Chanakira inhlonipho yeqhawe lesizwe. INews Day ibika ukuba isikhulumeli sikamongameli Mnangagwa umnumzana George Charamba uthi abantu kumele bekele uMnangagwa azikhethele omunye wabasekeli bakhe ngesikhathi sakhe asifunayo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Siyabingelela emsakazweni kulaba phethe uhlelo lwe-Studio 7. Sibingelele nabalandeli abalaleli bonke nje we-Studio 7. Siyabingelela. Ngithanda ukuthi ngiphawule endabeni yokuthi abantu bakithi ngabe bakubona ukuthi lizwe labo seliphele kangakanani nge-40 years ngaphansi kombuso wezanu PF. Abadala bakwazi abaphilayo namanje uma beqathanisa umbuso ka-ANC abawukhipha befaka izanu PF lalowo mbuso uzokhona lowo wezanu PF yabo Mnangagwa ukuthi ku-Western khonokho abantu bakusona. So abantu bakithi ngabe kuyenza babambisane bekhiphe yona le into ezanu nale ngendlela abakhipha ngayo i-government ka-Smith bebambisene bonke beyinto eyodwa njengamanje abantu bakithi ngabe babambisana beyinto eyodwa ukuthi bangabe emthwakazi bangamashona bangamandebele bekube eceleni beze njengento eyodwa abayenza isikhathi bekhipha i-government ka-Ian Smith. Ngicabanga lelo lizwe lelo lingaba ngcono lingabuyela esimeni esingcono kodwa uma kusakhona omunye othi i-CCC yini ekhulumela imthwakazi iparty evulwe manje engalangisho ivini umbono wokuthi balo president yini ongakwazi ukumelana lo Mnangagwa ekhiphi izanu PF abalayo even umqondisi yena lo kaso president okwazi ukuthi ekukhankazele i-election leyo nalezobuye ka-2023 ungupresident nje kuphela oyimele. So ngabe thi abantu bakithi bayibona ukuthi imthwakazi yabo ayindawo kanjani ngabe bayama kancane ngayo asithi ayisitole imthwakazi but izoba le mphumelayo uma sokubusa ikhulumeni ekhululekileyo hayi kusabusa le izanu PF. Siyabonga ukukhuluma ngosidumo la eTransvaal.
Qhawe lami lo mbuzo lapho ukuthi ungani eZimbabwe ukuthi iZimbabwe amapholisa singawezana omajistrate singawezana amasotsha singawezana wonke umuntu ongaphansi kwesandla kwengalo yegovernment usengowezana. So kuyamangalisa ukuthi bangathwa umthwakazi ukuthikisa ukuthi uzamulungisa ukuthi lingi labantu waye kugcwaliswa amapholisa izinja amabhiza amasotsha nezibhamu namapholisa lamanzi la atshiswayo noma ngithi ama-tiergas nxa uthi kuthiwa umthwakazi uyatoyitoyela ilungelo labantu kodwa amanye amaphathi ngaphathelele ezo zikhali awesitshonini waye bekwenza khonoko uhulumente wasezimbabwe ulobutsotsi kakhulu ulobandlulo kakhulu nguhulumende omncindezelo nguhulumende okwethesela abantu ukuthi abantu bangakhululeki kwelabo ilizwe so into engcono ukuthi akuqunywe ilizwe sidabukane phakathi njengoba akekho umuntu ongakwaziyo akekho futhi elinye ilizwe lingakwazi ukuthi izimbabwe ngamazwe amabili ngasuka kulama-status amabili ebulawayo naseharare akukhomba ukuthi ngamazwe amabili akula president oyi-one ongabusa amazwe amabili
Salibonani lonke maZimbabwe amahle lani kanye basakazi beqiniso ka Studio 7 ngiyalibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu yithi kona kini bafowethu maZimbabwe amahle bantwana bakamthwakazi cacinani uhambo lwethu sifana nabantu la bako-Israyeli abasegibhide betshisa izitila ngotshani esokusele ukuthi kathesi izinduna sifola izinduna zasempumalanga ngelitshela sibili into zimpumalanga bazosifakela zona esiyayenza umthetho wazo ngoba nanku xa likhuluma kukhona ku-airport kukhitshiwe isimbulu sehawu kanti ngapha ebhanagwelakho kwadilizwa kuyakhanti kwena vele kusho khona sizadosa kanzima asivumeni sikhona sesingabantu abako-israyeli abayotshisa izitina ngotshana akula ndawo kodwa okukhona ukuthi sikhulekeni siqinise sinxuse umuntu ozathatha izintambo zombuso njengoba kade sithemba ukuthi khona uChamisa asibambele kuChamisa ke simvotele uChamisa siphe ngobuningi ezindlini emakhaya sithiye amakhaya ehotwe ngalamuntu selizimbuzi lezinkomo lenkukhu kuphela sisiyalala noma sesiphambili ayini ukuthi khona ubone umuntu kaNkulunkulu khona ngembali ukhastile ivoti yakho wathi phambi koChamisa
ngibingelele isihlobo sami kwi-Studio 7 ngibonga bonke abasiphathela lolu hlelo mina ngiyima naye kusimangelizwe umntakankomo nxa ethi ubabakhe ayolale ekhaya lakhe kuyandithokozisa kakhulu ngoba lo baba wayehlala ekhuluma ngitsho sisesengabantwana sinaye ethi yena akafuni kuyavalele i-Rose Acre ufuna ukuya ekhaya emzini wakhe kulapho kuyoguma khona ithuna lakhe ngitsho wasithembisa sisesegangeni singakabuyi nokubuya khonapha kuseserodisia esho ethi yena maangalala amathambo akho elala emzini wakhe ake ngakukhuluma ngabona ngolunye usuku kukhulunyiswa ukuthi kuthiwa abantu bathi bona ukhona otina amathambo kababa owalalayo umbusi maka agejwe esiwe Heroes Acre ngathi makahambe Heroes Acre ngoba ubaba unkomo wala wayengafuni ukuye Heroes Acre wamdonsa wamse Heroes Acre namhlanje ngabe kuthiwa singathi ma sikhuluma sisenze nje nalanalele khona nabokhokho bakhe basivumele ukuthi amathambo akhe makathabathwe ayesiwe emzini wakhe kungabe intokozo lokho okhuluma yontombi enhlenyathi
Salibonani basakazi be-Studio 7 line lisethulela indaba ezimnandi ngiyalibingelela ngithi philani ngenkosi ngibingelela abalaleli bonke be-Studio 7 ngibe sengitshayela ihlombe ama-CCC ngokuyinela kwenzayo hhayi siyalibongela liyibambe injalo 2023 siyawina vele izane yakwazi vele ukuthi ayikaziwini yikho libona vele nxa kuyikuthi upresident uChamisa uyenza irali kukhitshwa amasotsha kukhitshwa amapholisa evala izindawo kuhanje uyekhulunywa yabo-media street kwenziweni ngoba inguphunye yabe isiyiphuma vele uChamisa uyesabisa kambi izane uPF ushiwe ingaxhuxiswa ngumfana omncane xa ekhampeni emakhaya benza ukuyatshela amasebhuku lezinduni ukuthi banini ngabezane yeni ngavumeli umuntu ogqoke iyelo shiwa bexhuxiswa ngumfana omncane ongangoChamisa okungangokuthi ukukhanya kuphambi kwakhe vele ulayithwe ngunkulunkulu ngoba vele la
lapho kukhona khona umuntu kaNkulunkulu vele uzutshawa luvalo, nxa kuthutsha uSathane vele uyaqhuqa uqhuqisa amadoda amadala uthamise ngumntwana omncane. Amadoda amadala kuze kukhithe le mikhonto beze besisele ukuyathenga imbhobho ngenxa kaChamisa. Ayizani u-T F usarendishe alize lethuselwe ngumntwana lo uChamisa alize liyedinga imbhobho, libona ukuthi ngabantu lingabe thusela ngembhobho. Manje kathe silikhohlwe
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi kufe abembi begolide abalikhulu 100 kwele Chad ngeviki edluleyo kulandela ukulwisana kwabenza lumsebenzi. I-AP yona ithi kulentathela izindaba yakwele France edutshulwe yafa kwele Ukraine izolo ngesikhathi itapa izindaba ngempi eqhubekayo kulelo lizwe. Singene kudaba lwemelika. Umongameli Joe Biden uthi ilizwe lakhe alisoze liphele Ukraine amabhomba ahamba umango omude ama-long range missiles alanko ukusetshenziswa ileli lizwe ukuhlasela ele Russia. UBiden wethule amazwi la izolo ngesikhathi lapho umongameli wele Ukraine umnumzana Volodymyr Zelensky ecela amazwe akumanyano we-NATO ukuthi aphathise ilizwe lakhe ngezikhali zezinga laphezulu. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Sibona lapha ukuthi abantu abayenza izinto zepolitiki sikhangela lathi umongameli welizwe weAmerica bayenza ngathiwa hi-double talk or ukukhuluma beluma on the other side. Ekuqaliseni siyabona ukuthi bakhuluma besithi bona babe ngasoze bencedise i-Ukraine ngezikhali ngoba it was an affront to war or ukuqalisa kwe-World War III. But sesibone kathesi eAmerica le-NATO lamazwe aseduzane a-friendly to Ukraine sibe banike military equipment close to 40 billion okwakathesi. Mina into engiyibona lapha is ukuthi iRussia yayifuna ukuqalisa impi leyi in Europe for domination kwezindaweni eziningi ngoba siyakwazi ukuthi ama-resources kathesi ngantu asemancinci for everybody to be satisfied. So i-Ukraine was indawo yawo in the history of the world ukuthi i-Ukraine yake yaba i-Soviet Union njani. And then the world's production sunflower seed oil, the wheat ziphuma e-Ukraine. Sibona lathi Sudan gets all its wheat from Ukraine. So ngama resources esiwabona ukuthi sesiqhubeka phambili are very important. So Russia layo I think icabanga ukuthi njoba i-Ukraine yayi part of Russia abantu abasoze bayilwise in the way that they've been fighting. But sibone lathi ukuthi uZelensky lama Ukrainians hayi bacha into ehambayo and abafakanga izikhali phansi.
Kungenzeka yini sicine sibona iMelika isinikeza ele Ukraine izikhali lezi ethi ayisoze ilinikeze zona?
Mina mbona iAmerica inika iUkraine yonke into abayifunayo including izikhali, le technology, le support eyokuthi bancede ngempi yona leyo.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusaswe. Nanzi ebezihamba phambili. Lanxa amapolisa esithi ukuthunjwa kwelunga le-CCC uNkosazana Moblessing Ali akulani lezombusazwe, ibandla leli lithi yinto eyazakalayo ukuthi umsolwa usekela iZANU-PF. Umhleli wephephandaba elidinda ebulenjini eleZim Life uMduduzi Mathuthu uloke ecatshile ngemva kokulandwa ngabantu abayisikhombisa endlini besithi bangamapolisa njalo behamba ngemota engelama number plates. Uhulumende uthi uzaphathisa ngendleko zomngcwabo wenduna yeGaranyemba uChief Nhlamba. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past seven. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-half past six. Yimi uNtungamile Nkomo.